Mzana Chirowota, alila ngagi yini, sike sakhuluma lo mnumzana masesithi, mamalunga MDC yabotshwa, ngayizama ukuxoxa umhlangano ukuthi bephula ama COVID-19 regulations even bengawephulanga. Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu bathese ababhekana lazo? Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawa?
Abantu abaningi balokubebuya bedinga ukubana bajoyine bebe ngamadlela ezanzi nakhona abakobulawayo kuyatholakala kwezalala sibishi. Kunabantu belade behamba bona besebenzisa izizo eliphathi besezilukanga besalele phathi kodwa iphathi na ingamelanga khonoko. So sesichazile ukubana sibawinda ngoku simathuba abantu abalanda abanjalo siba-expose because okuyibona akhambile bathawu nokwesicaa ukuthi bona into le yisida kanti hayi asosida ngabantu nje kade beyihlukumeza bephakathi bese ngayinto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowota, uyavumelana lokuthiwa ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele labana phela ngabantwana benkosi, ngabantwana bakamngani mnangaba labo babafuna bengabotshwa kana nje ama-decision abatho abantu abayabe abathi bona basuke ku-MDC behamba kuzanu ekwekwe kana nje ukuthi beyamalunga ezanu PF kodwa bebaningi kwezi-200 akuna muntu obotshiweyo. Abe-MDC bengahlanga noma bengu-5 kathe sikule kule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 and bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi abafile abantu nxabe baningi kwezizi lapha kokulawa abantu sebenziseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yase emsakazweni ngoba akuseka umuntu oseke wabonwa kodwa amapolisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho ukuthi nxa ngikhayeka umsebenzi onalowo ukuthi kangaki ukuthi abantu behambe be-registe kuvota. Kungabakhona futhi ukuthi kungatholakali ukuthi amapolisa ayabeziphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitengisa ukuthi basekele ibandla lezami.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla lezanu-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejecta abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni ngendaba ukuthi mina ngiyatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagqekezile endlini yami bona laba abantu abasekendaba ezami bayathatha iy'mpahla zami ekuleyo-MDC. Kwakumangalisi ngasuka zomhlangano bezimpahla zami ngiyazi ukuthi zobe zimpahla ezikhethe ngodlami.